sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngovulo mhlaka 4 kuzibandlela 2021 nguntungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
bantu bakithi igciwane lecorona likhona asizivikeleni senzele konke lokho okudingakalayo singahlangana emhlanganweni elabantu abaningi
Kulabantu abafika phose inkulungwane ababanjwe iCOVID-19 isolo kanye labathathu ababulawe ngumkhuhlane lo.
Athina ngapha siphelelwe asazivele ukuthi ungase sibhodi iHarare yonke ama police station wonke isibhedlela ezinkulu zonke simdinga lathi asazi ukuthi unga
Intatheli zindaba zikhathazekile ngokunyamalala komunye wazo uKosta Nkomo ocine ukubonakala ngolwesihlanu. Abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo lweVictoria Falls wafela phakathi ngelanga lenew year. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa alamachumi ayisikhombisa lane 774 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe isolo labathathu ababulawe ngumkhuhlane lo. Inani lababanjwe igciwane leli lethu se abanengi ngoba liqonge okwesabisayo. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebekhwele baya kunkulungwane ezedlula ithumi lanhlanu 15,265 kuthi asebefile bonke sebengamakhulu phose amane 380. Asebepholile bangu 11,574 njalo abalokhe begula bangu 3,311. Ukuqansa kwenani lababanjwa lomkhuhlane labafayo kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe njalo emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwawo. Imigoqo efakwe nguhulumende iqale ukusebenza izolo njalo ngolwesibili kulapho amabhizimusi amanengi azavala khona okwenyanga abantu labo behlale ezindlini. Lanxa abanye bewasola amanyathelo la abanye bayawamukela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane eCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Abantu bayakhala kakhulu ngokuba lanxa kudingeka ukuthi kube lo lockdown ngabe kukhona indlela zokuziphilisa ezingavalelwanga. Abantu abaningi bazalahlekelwa inzuzo yokuziphilisa yokubhadala ischool fees ngokuba nxa kuvalwe imisebenzi kwavalwa amankampani kutsho abantu abaningi bazab la indlala nanku lo hulumende kancedisi ngalutho ukuthi abantu bakwazi ukuziphilisa. Yebo kambe bayakwamukela ukuthi kubunzima bukhona kuyadingeka ukuthi kuvinjelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane kodwa njalo bakhangelela ukuthi uhulumende kalethe uncedo oluthile oluza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngalesi sikhathi kuvaliwe kakhulu njengoba kungoJanuary abantu bevula vele bengelalutho ezikhwameni zabo.
Osaphethe isikhundla sikamongameli uMohadi uthi izibhedlela zizilungiselele ukwamukela abantu abaphethwe yilomkhuhlane lamaventilators konke kukhona. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leli selibuswe kabi okwesikhathi eside kakhulu kusuka ngo-1980 vele lase lagoba uphondo laqonda lapho ongafanelanga kuyiwe khona. Ngakho-ke ezempilo izibhedlela nokunye uhambisana lalokho kakukhwesimeni sokuthi kungamelana lokumemetheka kwegciwane. Vele kakula mbheda, kakula mithi, kakulani ezibhedlela ezokuthi abantu baphile lanxa kungela gciwane le-corona. Ngakho-ke nxa ngabe selikhona leli gciwane njengalokhu silibona akumangalisi ukuthi uthole ungasela lutho, ungasela mpete, ungasela ndawo, vele kakukho akula ndawo yokuthi abantu bakwazi ukuphila. UKhembu Mahadu yafihla nje ufihla into esegcekeni esiyaziyo sonke ukuthi leli lizwe seladilizwa, selaphela duka, likwazi ukuthi liziphilise, likwazi ukondla abantu, likwazi ukuvikela abantu, likwazi ukulwisana legciwane lecorona lilodwa, imbheda lakho konke amaventilator okudingakalayo kakukho.
Kuyini ongakukhuthaza abantu?
Engingakukhuthaza okokuqala yukuthi abantu abenza amagigi imihlangano yokukholisa le lapho abagida khona emaklabhu bezi-entertainer besenza lokho esikubone embare, abantu abanjeyana kufanele baye esitokisini, akukho lapho abafanele khona ngokuba phela nxa sebethelelene bazathelela isizwe sonke, bafa abantu okade bengafanelanga bafe. Abantu abanjalo kabaye esitokisini. Ngiyaphinda njalo bese ngisithi ke kuzulu wonke wakithi, bantu bakithi, igciwane le-corona likhona, asizivikeleni senze konke lokho okudingakalayo. Singahlangana emhlanganweni elabantu abaningi, silandele imithetho, sigeze izandla ngesepa njengenjwayelo kumbe sizisanitize, siqhelelane izikhala, senze konke okudingakalayo okufanele kwenziwe ngokuba likhona liyabulala. Lothi lona kalikho leli gciwane ukhuluma into engekho, likhona igciwane liyabulala abantu. Asizivikeleni ngokulandela imithetho yonke ebekiweyo kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Intatheli zindaba zithi zikhathazekile kakhulu ngokunyamalala komunye wazo uKosta Nkomo, yena ocine ukubonakala ngolwesihlanu. Unkomo usebenzela inkundla yenewzimbabwe.com njalo ubikwa ecine ukubonakala esuka endlini yakhe eHarare. Abe muli yakhe labo badabukile. Intatheli zindaba zithi okuzidanisayo yikuthi amapholisa kazange abalusizo lapho ebikelwa. Sixoxe lomunye osebenza lonkomo, umnumzana Leo Monende.
Athi nangapha siphelelwe asazi vele ukuthi ungase sibhodi Harare yonke, ama police station wonke, izibhedlela ezinkulu zonke simdinga lathi asazi ukuthi unga. Kuthiwa uvele ekhaya nge-Thursday ngolwesine wafika endlini ngabo 8 p.m. Wachiwa endlini ngolwesihlanu kubo 5:30. Khanya usendile abanye abangani bakhe ama happy new year messages kubo 5:30, but wahle wahamba offline around 8 a.m. Lakhathi sasiyezwa asiyezwa ukuthi unga njalo wenzakaleni.
Amapolisa nxa selike lakhulumisana lawo athini?
Sike sazama sibili ukwazisa amapholisa kodwa athi wona azenelisa ukusincedisa ngemva kweviki. Athi umuntu omdala nxa engatholakali bona baqalisa ukumdinga after 7 days. So asazi sisazama sibili ukuthi sikhulume lesikhulumelisa amapholisa uPhonyathi kumbe kusasa ngoba sibhode kumbe ama-police station asazi ukuthi amangayi lakhathesi abanye balokhu bebhode eHarare kodwa bathi bona after 7 days.
Ngokumazi kwakho ungasichasisela ukuthi ungumuntu onjani kahle kahle uKosta Nkomo?
Njengomuntu osebenza lo Costa enewsmabo.com, ngimazi engumuntu okhutheleyo emsebenzini wakhe, uyawazi umsebenzi wakhe, ekuyesabi ukwenza umsebenzi wakhe. Njalo ngumuntu yena esingathi ngesikhiwa ule order, asikho umuntu esingathi engenzi into enje, so ephongu yenza ngela sizathu. Asazi phongu ukukhulekela ukuthi umbe lapha khona ugcineke kuhle.
Abangaba belolwazi bakhona yini abangaxhumana labo mhlawumbe ngenombolo bakhulumisane labo?
Abangabe bembonile bengathinta u-evangelist Maugara ongupastor wakhe eZayoja kunombolo ezithi 0772-747-955 kumbe uDanford Ngatsuri ongumngani wakhe ku-0712-738-904 uSamuel Takawira lo wake wasebenza laye njalo engumngani wakhe ku-0717-516-562 uMrs. Banda ongumamncane wakhe ku-0772-697-846 kumbe ukuthinta mina ku-0777-945-142.
Umnumzana Leo Monende, intatheli zindaba yenewzimbabwe.com. Abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo eVictoria Falls wafela phakathi ngelanga lenew year. Umnumzana Roy George Tinashe obebuka impopoma zamanzi kulindawo ubikwa etshelelile ematsheni asokhunjini lwempopoma lezi wawela phakathi. Udonga lolu lutshona okwamamitha edlula ikhulu lusiya phansi. Isiphathamandla seZimparks uTinashe Farao utshelela umsakazo ukuthi iqula eligoqela abahlengi lamapholisa liyehluleka ukufinyelela isidumbu lesi ngoba sisendaweni etshelelayo njalo elamatshe ayingozi. Sixoxele umgcini sihlalo weVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo yena othi izakhamizi zidanile ngalingozi.
Isehlakalo lesi siyethuse uzulu wonke weFalls kuyikuthi indawo yethu yeVictoria Falls indawo engathi mina ukuphila kwethu kwabantu beVictoria Falls siyabe sithembele kuzethekeli ezibuyayo zizozithokozisa ngenxa yemicimbicimbi eminingi efana njengokubuka izinyamazana langokubuka lumfula. But isenzakalo lesi asisikhangelelanga kakhulu, besingasikhangelelanga njalo sisethusile ngoba thina siyabe sikhangelela ukuthi izethekeli zethu ma zibuye eFalls kusamele zibuye zizojabula ziphinde zibuyele njalo. Njengoba ukwazi la ukuthi kule ama-issues thina sikhangelela ukuthi into efana lale akumelanga ukuthi yenzakale esigabeni sakithi eVictoria Falls. Njalo udonga lolu lapho isethekeli lapho esiwele khona kwindawo vele okwaziwa khona ukuthi indawo leyi indawo abayithi danger point.
Akula migoqo yini enqabela abantu ukuthi bafike lapho okutshelela khona okuyingozi?
Kungabe kungekho into esingathi yi-physical barrier enganqabela abantu ukuthi bengayinganeno kwendawo lapho kuyabe sokungani ku-dangerous. Kodwa kukhona ukubhalwa okuhlomisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kusamile beziphathe njani. Angiyi-defend i-council, angiyi-defend i-parks, kodwa njoba lawo utshile ukuthi umuntu lo utshelelile kuyikuthi ngani ubengatshelelanga le ngozi le ngani asizange sibe layo. And into eqakathekileyo kimi engiyibona singayihlomisana yikuthi into le iyenzakele as an accident kuyinto ekade ingakhangelelwanga, njalo kukhona ukuhlomisa okuyabe kubhaliwe ukuthi izethekele zikhangelele ukuthi ziziphathe njani nxa zisendaweni yona leyo. Ngesilungu sibiza sithi indawo leyo yi-danger point, okutsho ukuthi abantu kumbe izethekele zethu kusamele zibe extra cautious nxa bezama ukuthi bebuka umfula esigabeni sakhona, ngoba lezi ndlela zikhona ezitshengisela ukuthi abantu bengabuka befike kusibangasiphi.
Okuyini ongakuxwayisa abantu?
Esingakukhuthaza izethekeli zethu labahlale beVictoria Falls ikuthi izethekeli zethu kusamele zihambe labantu abalolwazi lendawo yakithi, okufana labantu engabathi ngama-guides. Kungaba yi-private guide, kungaba yi-guide ngu-guide umuntu ovela kukhampani, umuntu oyabeza ebacebisa ebazisa le ndawo ukuthi endaweni enje bebanika le mbali, ngoba laphana babankomo kule mbali yezinto eziningi okuthi ayisikho ukuthi abantu bengangena laphana kusamele bengene bebona amanzi nje egeleza. But kukhona okuthize, ikhona imbali abantu okumele beyibeyazi bebe-informed abebeyitshela. Njalo nxa kulokuthi kuyabe kulomuntu izethekele ziyabe zihamba la, umuntu lwana oyabe esemsebenzini oyabe elakho ukuthi ebe cautious, ebe lakho ukuthi ebe limukisa izethekele zethu ukuthi endaweni enje asibeni esimeni esinjani, endaweni enje akumini kuhanjwa sifike sibuka sifike lapha, endaweni enje kusamele sifike sibukele sifike sibuka sifika la.
Umnumzana Kelvin Moyo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Residents Association. ubelwela amalungelo oluntu njalo engumgcini ngcebo wenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition obulawe ngomkhuhlane we COVID-19 eGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uzabekwa namuhla. Ufuzwayo obeyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeGwanda Residents Association ubhubhe ngeviki edluleyo. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ilizwe lilahlekelwe.
IMDC Alliance the President Nelson Chamisa ikhalela imuli kaFuzwayo Maduma Bekezela ngokulahlekelwa liqhawe lamaqhawe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ibandla lethu lidanile ngoba ngumuntu edecubungula ekhuluma iqiniso edesifunda lokho okuchoyo engaphiwa itopic edekhuluma engalabandla olisekelayo kodwa ezimele mpo njengo Bekezela Maduma. Isizwe sonke sikamthwakazi sikhala lemuli yako Maduma Fuzwayo ngenxa yokuthi ubaba lo edeli qhawe emaqhaweni sithi intaba idilikile kwelakithi emandebeleni ngenxa yokuthi asisela omunye ede esitshela amaqiniso singaphosisa ekhulume sazi ukuthi indoda ikhulumile nathi sizinuka amakhwapha.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi amabutho lamapolisa azalondoloza ukulandelwa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngesandla esiqinileyo. Iphephandaba leHerald lona lithi usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka uthi lo ngomnyaka wempumelelo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ya salibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bonke emhlabeni wonke jikelele baka Studio 7. Ngithanda nje ukuphawula lami ke imphosela lami kancane lapha ngodaba luka mama uMakhuphe lapha njengoba ade bevota khona ngale Harare. So ngibona ngathi mama lo uyisehluleki bantu bakithi eqinisweni akasengisi ukuthi ungumuntu ongaba yileader kumbe ongakhokhela abantu ngoba phela nanku lapha ukhanya ukuthi udliwe ngenamba esabekayo kakhulu kodwa edliwe njalo uyala ukhanye sala lapha sekhalala sisenzani kanti njengabantu abakhanya besibona bangabantu abalandela umthetho bekufanele avume phela njengomuntu olandela umthetho njengoba phela kukhanya lapha udliwe. So umama lo uyisehluleki ngithemba ukuthi lalaba ade bebhizi lapha belokhu bemlandela bethi umama yesilandela umama asilandela umama namhla baya kubona ukuthi hayi limenemene likamama akasomuntu oliqiniso akasomuntu ongaba yilida yikho hayi nyaba biza-ke labo ekade bebhizi bethi umama njengoba sebekubonile ukuthi umama wabo lokathembakalanga ukuthi hhayi buyani ekhaya AMDC Alliance ngeyenu buyani ekhaya enalo umama nguye owaba le problem ukulikhipha endleleni eqondileyo kuyane ekhaya bantwana be-MDC sisebenze endaweni siye phambili. Ngithanda ukubongela lo mdala uSibanda uma uFelix Magalela Mafa ngendlela akhulumela ngayo ibandla njengesikhulumeli sebandla. Hayi, siyakubongela mdala wethu, uyagalela mpela, uyagalela mpela, siyakuzwa.
Nani wasakazi be-Studio 7, hayi siyabonga malingene kahle eminyaka enomusha 2021. Mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree. Yeah, umnyaka lo sibhekane lawo 2021 omutsha kangaka, hayi kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona, kodwa sibekezeleni, sizama ukuncengezelana. Mina kakhulu imbeko ezepolitiki eZimbabwe yiye kulala ilizwe esokolisa abantu, ngoba into yena le yenziwa ngo-MDC labo ZANU. Hayi bakithi, ake sihlonipheni mani, lapha kungani kuyadlalwa phela umdlalo la, lapha siphelele izweni lamanga kuphela. Ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree.
Ngiyabingelela nakusebenza kanje kwantwa Studio 7. Isithi njani impilo bonke bafaka abasakazi labalaleli indawo zonke zelizwe. Nyaka ka-2021 lakho kuzaba kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udonisa yiwona lo ka-2020 nxa umkhuhlane lowo kawungela ukuphila kahle ngokalokho kusesebenza umthetho nalosuka la u-2020 nalo komkhuhlane. Lawo kalokho kufanana vela kula nto ezajintsha, hhayi okukhuluma yomgcini dlala oyeluphana emzoni.
Ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 kanye konke labalaleli beka-Studio 7. Hhayi mina bakwethu, ngizwa ngisiba lokudana okukhulu kakhulu ngesimo sokuthi uthiwa lockdown futhi again eZimbabwe. Iningi labantu sekhaya siyabuyela njani eGoli, kutho ukuthi imisebenzi izasiphelela. Kubuhlungu kakhulu lokho, igovernment yakithi vele ayisicabangele. Ayisicabangele igovernment yakithi vele ayisizweli futhi nje. Bona edlong bebona kuhamba kahle kibo, thina vele abalandaba lathi. And then lokuthi nje benika abantu kumbe inotice 2 weeks bekungcono. Kutshelwa khona apho vuka kusasa kuseni sothiwa vele sokuyihoyo yonke into. Akubuhlungu kakhulu kwakithi lo, bavele abantu basendlaleni ebuhlungu kakhulu. Angazi ukuthi uNkulunkulu uyabuya nini bakithi ke ngenele sike siphume edubeni lolu.
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Australia lithi seliguqula ingoma yalo yesizwe i-national anthem ebisileminyaka elikhulu lamajumi amane 140 years isetshenziswa ukuze libumbe entsha emanyanisa uzulu wakulelo lizwe. Uhulumende wele India usevumele ukusetshenziswa kwamajekiseni amabili amatsha awokwelapha i-COVID-19. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga edale lephalamende kuleli eleCongress afungiswe ukuqala umsebenzi izolo lapho usomlomo waleli dale unkosikazi Nancy Pelosi olilunga lebandla lamademokrasi anqobe khona njalo kukhetho lokudinga usomlomo omutsha. UPelosi uthole amavoti edlula amakhulu amabili 216 kwathi obencintisana laye owebandla lama-Republicans umnumzana Kevin McCarthy wathola angu-209. Ngolwesithathu iParliamente izahlala isamukela ngokusemthethweni impumela yokhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukaMnumzana Joe Biden. Kodwa abanye bebandla likamongameli Donald Trump elama-Republicans bathi kabasoze bayamukele limpumela ngoba besithi uTrump wantshontshelwa lolu khetho. Kepha ukuphikisa kwabo akusoze kuguqule limpumela. UBiden yena uzaqala umsebenzi mhlaka 20 kulinyanga. Sixoxelo cubungula ezombusazwe uMnumzana Tifa Dube.
Akumangalisi lokhu babunkomo esikubonayo kusenziwa lihlekana lama-Republicans leli elikhanya liloku lisasekela uDonald Trump ekuthenini mhlambe basacabanga ukuthi mhlambe bazabuya njalo bawaphendule ama-results ama-elections. Ngibona ngathi kakhulu into esasiyikhangele kakhulu indaba yama-college votes ayiwo angama-deciders njalo ama-college votes okwahamba kwaya votwa ngesikhathi uTrump esevele waqala ukukhononda kwakhe etshengisela ukuthi uyasola. Kodwa ke nxa sikhangela ama-college votes lakhona uJoe Biden wawina ngesibalo esiphezulu kakhulu. UJoe Biden uwinile kupopular vote wabuya wazowina njalo kuma-college votes okutshengisela sobala ukuthi ivoti liya ngakuye. Akufani laye uTrump yena okwakhe afana ukuthi abekwazi ukuthi kuma-elections adlulayo wadliwa nguHillary kupopular votes wayawina esebenzisa ubugwelegwele bakhe kuma-college votes ngenxa esazi ukuthi wenza ubumenemene bakhe. So yena usecabanga ukuthi mhlambe yena indlela ayenza ngayo ngalesa sikhathi senza uHillary Clinton mhlambe sekuyindlela la asiphinde bamenza ngayo.
Njengelizwe ebelinconywa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele ikakhulu kundaba zokhetho la kundaba zombuso okhululekileyo inyakanyaka le enzakalayo ungathi ichiya iMelika ikusimo bani emehlweni ezizwe zomhlaba.
Indlela uDonald Trump engumongameli weMelika ayeyaziphatha ngayo kulama elections babunkomo kuthiye abantu abaningi umhlaba wonke jikelele umangele njalo kuthiye iMelika isezingeni elinye elingasafani lezinga lakudala kulamanye ama president ayidlulayo ngoba kathesi bafaka umuntu ole ego umuntu ozitshela ukuthi yena nguye yedwa ocabanga ngcono kulabanye abantu ongavumiyo ukuthi khona umuntu ongacabanga ngcono kulaye. Ngokwenza kwakhe ngaleyo ndlela sekuye kwatshengisela ukuthi iAmerica iprisha idemokrasi kodwa bona ngokwabo besehluleka ukuthi bapractice ingoma le abayihlabelayo besithi abanye abantu abayenze kodwa bona besehluleka ukuthi bayenze. Kuthiye iMelika kathesi isingani ilahlekelwe isithunzi kakhulu njengelizwe okungangokuthi uJoe Biden nxa engangena abe ngumongameli kusadinga kakhulu ukuthi asebenze kanzima njalo atshengisele impawu eziningi ezitshengisela ukuthi iAmerica ngiqiniso it's a transformed country ngokwayo kwawe liphutha likaDonald Trump noma kusasekhona amanye ama-dramas angayenza ukuthi iAmerica ekugcineni kungasabi khona abantu abasebengayilalela.
UMnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusazwe. Kuphela lizavezwa khonapha maduze abafana be-Private Boys kuhlelo Woza Friday. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abafika phose inkulungwane 774 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo labathathu ababulawe yilomkhuhlane. Intathelizindaba zikhathazekile ngokunyamalala komunye wazo uCosta Nkomo ocine ukubonakala ngolwesihlanu. Abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo eVictoria Falls wafela phakathi ngelanga lenew year. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 Oliver lelisayo nguntungameli Nkomo.